eleZimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesibili ukujabulela ilanga lokuzalwa kukaJesu elekhisimusi. Imuli zivame ukuthi zihlangane ngaleli langa ziphane izipho, kudliwe ezifele emlonyeni, kunathwe, kudokhekhe bathengelwe izigqoko ezintsha. Kodwa lonyaka iningi lithi ikhisimusi izafana lamanye nje amalanga. UNkosazana Salani Ncube weStezi uthi lonyaka babhekane lendlala embi kakhulu.
Sisebunzimeni, indlala ikhona. Uthola kunje kubuya inhlelo kuthe akuncediswe abantu abadala, uthole uhola abatsho ilokhu zenithi uli ovethi in, uthole ugogo uhamba ngodondo lobaba kahola uze ukuziswa usizi. Okubangela khonokho yibo abakhulu ababekhethe ukuthi bhalanini abantu, sobona sebezikhethelana ngobungani.
Umnumzana Moli Khumalo oyelumene uthi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu.
Okwenzakalela ku-2018 sizakukhumbula engasoze ngakukhohlwa, yikuma kabi kwelizwe, kuswelakala kwe-fuel elizweni, okuyinto embi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi into zethu eziningi vele ziyabe zifuna ukuthi zitransport ngomgwaqo.
UNkosikazi Sibonge Nkosi Sibanda wesibhula uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubajiye betshaywa ngamakhanda.
Yomama bayafisa ukuzincedisa le mazi ezivulekwayo, into zangkhona ziduro ukuthi sozithande. Uyathenga iflower nge-$4 sasuyithenge siyi-$7, vele kunzima ukuthi omama bengaziphilisa ngani, ukuthi bangabamba ngathi vele kunzima. Imali esikolo ziyakhwela amasuku zonke, awulanto ezinganza ziphatha ngathi abo esikolo ngazimali zangona. Ibe ndithanda ukuthi xa uhulumende ekhona ongasiza ngakho esincedise khonapho.
Umnumzana Brighton Naro entalale uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizedlula njengawo wonke amalanga ngoba iningi labantu lingelamali.
Lonyaka womile, mna nami ngusomabhizimusi nje, umuntu ozibonela ukhandakhandayo izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akudla lonyaka. So sikhangele nje ukuthi avele lekhisimusi le kubhayiza kuphela, vele akula lutho.
Iningi lezakhamizi litho kubadanisayo yikuthi inkokheli abazikhethayo kwezombusazwe kazisafiki ukuzokuza izikhalazo zabo. UNkosazana Agnes Mbangeni oyeGwanda North uthi abakazi bembona ummeli wabo edalela ephalamende selokhu bavotayo.
Nxa esafuna ukukhethwa uyasithembise ayiphasi le phezulu athi yena ngizabuya ngilenzile, wakubabuya sibile nalo MP esiphinde samphinda yena. Wabuya kojoko konke wafica abantu besawula besiza ngapha, wathi hayi ngizabuya asizange siphinde sibuye. Kunje nje lakathi esilokhu savotayo emehlweni wethu kasimazi.
Ngaphandle kokuthilela kokudla okunokulakho ukuswelakala kulikhisimusi ngamanamnede kanye lotshwala khona okungasatholakali ezitolo lemabhawa. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuyadingeka ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuze lakusasa libe ngcono.
Okokuthi ngomnyaka ozayo nxa kungaba lokhu kunje so, hayi hayi, ilizwe mbona livalwa leli ngoba abantu bathwele nzima. Yona ikhisimusi ukuthi siyayidla njani, ivi labo abantu bolaba abanathi utshwala emabhawa kakula lutho, akula tshwala. Izinto ziyadura, thele besikhangelele ukuthi aluba yena lundoda osibusayo engayihlisi ingqondo yakhe, noma kungumfana lowo ahlale laye phansi babonisane ukuthi kanti bangalungisa njani umnotho ukuze abantu babe right, abantu balungelwe.
Ikhisimusi yalonyaka iza ngesikhathi odokotela bekhalale imisebenzi, lababalithi betshengisela besithi bafuna ukuholiswa ngedola lemelika. Ukusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimoto emagalajini kuqhubekela phambili lanxa uhulumende bethe sithi uyalungisa lolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.